indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle ngenxa yokuthi sibonile umthova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emthoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhwezele iholo.
Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya emadolobheni amaningi elizweni bakhweza imbadalo yokugada.
Ina esibunjwayo kuliqiniso ukuthi uhulumeni uzabasebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela-ke banika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumade belazo ezefolo.
Umthethwandaba we-Labour Court lamhlanje unqume ukuba uhulumende kumele anikeze ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani sithi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali ye-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe akamphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osekubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho leHarare lokuphindela emakhaya bakhweze imbadalo yokugada. Lokhu kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende ngempela viki. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezimota ezithwala abantu ukusuka emalokishini besiya enzikini yedolobho leHarare bakhweze intengo yokugada kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngempela viki. Abahlala emzini enjengeGlenview, Glenora, Waterfalls leminye sebehlawula amadola ayisithupha i-$6 isuka kumadola amane. Ukuthi labo abahlala emadolobheni amancane agombolezele iHarare afana leTungwiza, Norton, leRua sebehlawula amadola alitshumi i-$10 ukuze babuye emsebenzini eHarare. UMnumzana Melis Banda ohlala eGlenora uthi ngelanga sekumele akhokhe amadola alitshumi lane i-$14.
Ukukhwela kwamaprayisi amakhumbi kuyenza impilo yethu ibe nzima ngoba singakhaya ukuthi imali esiyiholayo thina ayikakhweli. Ngoba kathesi mina wami ngihola i-£400 and ikhumbi kimi siyi-7 RTG and kuya town imali yangikhona yonke siphela ku-transport ngapha ukudla kuyadula ama-grocery adula. Impilo kathesi siba nzima nokuya emsebenzini wangkhona sukuba nzima sesiyi-capacity siyemsebenzini sokunzima sibe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Faith Mabena omzini we-Hatfield yena othi usehamba ngebhasi kaZupco ngoba yiyo ayenelisayo. Kodwa ukuze anelise ukugada leyo bhasi kumele avuke emadabu kakusa.
Akathesa akusaphile ngisibile eZimbabwe ngoba emthova kathesi sikhwelile uyagada $6 kumbe $7 every day uhamba lokuphenduka. Umuntu yabo ufanele ubhadale $12 ngena njalo futhi ukugada ibhasi siphuma ezindlini ebusuku ngoba yabufuna ukuthi uthole ukuthi at least ungathola indawo yokuhlala kumbe yikuma khonokho kuyabe kukhona ngesikhathi sona leso. But ukuthi khona uthole ibhasi yakhona kufanele uvukele ekuseni kusamnyama njalo ebusuku wakhona futhi lihama isikhathi eside ukuthi liyithole libele ezindlini. So hayi vele kathesi akusaphileyo sibile.
UMnumzana Thabani Gumbo isakamuzi seHarare uthi akasola abanini bemthova kodwa uhulumende.
Angiyesasola abamakhombi laba abakhweza amafare abo ngoba singakhayela uhulumende ngiyolekho ekhweza ifiwe. Akula solution uhulumende abuyalayo ukuthi singathi thina abamakhombi abasavunyelwe ukuthi bekhweze amafare abo ama ongene town ngoba usuye town esiya kwezindawo singakhayela ifuel isikhwela every weekend kwezinye izikhathi sikhwela kabili ngeviki okuthi ukuthi labo kuyafuze phela bethenga ifuel kuyafuze belungise izimoto zabo bayazilungisa ikhombi be ilokhu ku 50 cents ukusalaya ukuthi amakhomba azabe lokhu ekhweza intengo as long as uhulumende ekhweza ifuel as long as uhulumende engela solution ukuthi economy le iyayilungisa njani
isikhulumeni senhlanganiso emele amalungelo ezihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana Norbert Mafu uthi uhulumende kumele athengisele amakhomba amafutha alentengo ephansi njengaleyo anikeza ngayo amabhasi kaZupco ukuze labo benelise ukwehlisa intengo yokugada
lokukhathazeka njalo lapha kubana amafutha ezimoto akhwelile esiya ku-$15 for idizili kakhulu esetshenziswa ngabezimoto lapha so ufumane ukuthi kusukela izolo lapha amakhomba amaningi ayemalokishini kubo shitungiza sengama-$10 kubo-Glenview ngama-$7 nawe zindawo eziningi ezikombolozele iHarare amalokishi amaningi sengama-$7 now imali yabasebenzayo kayikhweli so thina sesicela uhulumende ukubana alube ngangezelela amabhasi awezuku abe maningi kumbe amakhombi lawo athole amafutha ona lawo asubsidized achiphileyo ukwenzela ukuthi abahambayo kubenzele kube lula
abathayela amakhombi bathi baqeda isikhathi eside beme kundwendwe zokuthola amafutha okuyikho okwenza intengo zabo lazo ziqonge inkampani kahulumende ebona ngokuthenga amafutha eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ikhweza intengo yamafutha epetulo ngomvulo esiya kumadola phose alitshumi nanhlanu $14.90 esuka kwalitshumi lane $11.47 ngeviki edluleyo kuthi awediesel asuke kumadola edlula alitshumi $11.90 esiya kwalitshumi lanhlanu $15 ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe
Siyabonga Gibson kusenjalo zihlaba umkhosi izihambi zakobulawayo njengoba lazo zidibane lokukhwezwa kwembadalo yokugada imichova iningi labagada besiya enzikini yedolobho lithe lihlawule amadola amane ekuseni kodwa lithe selitshona ilanga sebephindela emakhaya imbadalo ibisingamadola amahlanu uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole.
Kunzima kakhulu isimo kasimanga kuhle ngenxa yokuthi sibonile umchova ukhwelile usuka ku-$3 usiya ku-$5. Abantu ngapha abenelisi ukuthi nale imali ebizwa emchoveni beyibhadale ngenxa yokuthi bona abazange bekhweze liholo. Yikho kubahluphayo kakhulu
ubona ngani baqondile na bona abemichova ukuthi bakhweze limbadalo kangaka
bathi ifuel ikhwelile isuka ku $12 something a liter ya ku $16 njalo bathi le $5 nale abayibhadalisa abantu ivele kayeneli ukuthi ibasize ukuthi bathole kuhle amafutha la abasebenzisayo ifuel so sikhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ukuthi kathesi isimo esikuso senza kube nzima kakhulu ngoba ukuthi abantu abanayo imali yokuthi they afford nabekhona iningi labantu makhangela emgwaqweni sebeqalisile ukuhamba ngenyawo besiya emsebenzini besiya nasezindlini futhi after umsebenzi so sokunzima kakhulu angiboni ukuthi le ntengo ekhona bazayenelisa njalo uma sesikhangela ukukhwela kwezinto akusikho ukuma kokukhweza kwenhlawulo yemchova next week iza remete ngenye isikhwelile futhi singaphezu kwe-$5 nale abayibizayo kathesi
ngokubona kwakho uthi kakwenziweni ke Sithole ngali ndaba
into ekhona yikuthi uma sikhangela uhulumende imizamo yonke le abayenzayo ayisisi ndawo njengelizwe kungenxa yokuthi bona bakhangela kakhulukazi lokho esingakuthi ngesingisi ngama-symptoms kodwa hatshi okuyikho okubangele ukuthi isimo somnotho sifike lapha esikhona kathesi njengelizwe okuqakathekileyo yikuthi yikho kumele kukhangelwe okuyikho kumele kulungiswe sifuna ukuthi ilizwe liphumelele liye phambili ukuthi bekhangele ukuthi kanti bengavuselela njani i-industry le engasekho vele uma sesikhangele ibulawayo ibi indawo yokuthile kulama industry abantu kade beqhatsha besebenza si manufacture izinto zisiyathengiswa phandle kwelizwe sileta imali yangaphandle sokuthi foreign currency konke khona lokho kasisa kuthola okuyikho kubangela yonke naleyi inyakanyaka esiyibonayo kwenza ukuthi noba yithi umzamo abayizamayo kukhanya njengani kuthiwa ngumuntu ofake idrop ku-ocean.
Alo-ke ngumnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakoBulawayo. UPraxedes uphinde waxoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo.
Akwethusa ukuthi imjovo ikhwelile ngoba sonke sikubonile izima imali yenyukile iwisa isinto sayo imali yakithi. Njalo umkhokheli wethu lo Emazulu Mnangagwa ubale lokho okuthiwa yisona i-state of national address ekubaleni kwakhe njengabantu besikhala ukuthi uzabisa izinto ezizakwenza ukuthi lolu hlupho esiphakathi kwalo luphele. But akula nto ayikhulumileyo, ngizamile ukuthi ngikhangelise ukuthi kule nto ebambekayo ayikhulumileyo umongameli ukuthi kayikho. So kutshengisa ukuthi ikhwelile imjovo njalo ayisukuthi ikhwelile izakuma ukhwela kwakwenzile izaqhubeka siya phambili ngoba vele okukhona kathesi laba abakhokhele silabo kathesi abala iyo indlela engathi i-solution yenhlupho esilazo kwathi sama-problems esilawo.
Baqondile na bona abemijova ukuthi bakhweze le mbadalo kangaka?
Mina njengowami angisoli ngoba vele laba bantu bemijova le mali abayishaja vele ayisathengi lutho kodwa kusukela ukuthi abantu kabaholi kodwa into ziyenyuka abantu imali yabo iphansi yilo lhlupho olukhona. Kodwa sesikhuluma iqiniso, imijova eminingi isipakile ayisasebenzi ngenxa yokuthi imali vele ethathwa imijova incane. Lapha laba bamabhasi bayaphisa supplementary money ngenyanga ezidathwe ezidlulele sike satshela ukuthi abamabhasi basipenda almost 13 million bale supplementary. Abemijova balaba ngobusiness people, abantu abakubusiness. So kuyabahlukuluza kakhulu kubusiness yabo le imijova. So ukukhwela kwemijova kungathi kuzabanceda bona mbijana ngoba vele hayi kunzima singakhulunxa sikhuluma kangeli indlela into ezine ngayo lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Josephat Mzaca Ngulube isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni lo Praxedes Jeremiah Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umthethwandaba wezisebenzi we-Labour Court lamhlanje unqume ukuthi kufanele uhulumende anike ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi kungani esithi kukhalala umsebenzi kwabodokotela akukho emthethweni ngoba kusobala ukuthi lakanye bayehluleka ukuqhuba kuhle imfanelo zabo ngenxa yeholo eliphansi. Udaba lolu oluzaqhubeka luthethwa ngolwesine lukhwezwe emthethwandaba luhlangothi oluqatsha odokotela olwe Health Services Board lumanyene lolwezisebenzi olwe Public Service Labour and Social Welfare kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukubuyela emsebenzini izolo njengokutsho kukahulumende. Kuvezwe emthethwandaba ukuthi amaphepha kahulumende abenganelanga. Odokotela bakhalale umsebenzi ekuqaleni kwenyanga edluleyo besithi iholo labo liphansi kakhulu okokuthi abasenelisi ukuqhubeka ngomsebenzi. Ukuze sizwe ukuthi isinqumo lesi sikhombani kubodokotela, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Davis Ndumiso Sibanda ingcwethi ecubungula imithetho ephathelane lezisebenzi.
Indaba yabodokotela ikabili. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba behamba ngendaba ye-collective job action esikuthi nge-strike. Kungenzakala ukuthi baya emthethwandaba bengabantu abathi kabasela mandla okuya emsebenzini okuthiwa they are now incapacitated. Sathi uzafika akhangele ukuthi indaba le ifike ngendlela eqondileyo yini. Nxa kuyi-collective job action ibuya ngendaba yokuthi kumele kube le-show cause order, and i-show cause order ilezinto okumele ibe lazo itshengisa ukuthi i-collective job action. Nxa kuyikuthi izisebenzi kaziyanga emsebenzini zisehlulwa yokuthi kazisela mali yokuthi zigade ziya emsebenzini, so kuyi-issue ye-fairness eku constitution ye Zimbabwe. Angiboni ukuthi lokho kungena eofisini ka judge kumbe eku judge kuyindaba ye show cause order. So kumele kungena amaphepha amanye achiyene le show cause order okuzaba kuyi issue ye unfair labor practice. Abazabe sebekhuluma ngokuthi sisebenzile kodwa umkhatha sikholisa khona kuncane kakhulu akwanelisi ukuthi siye emsebenzini. Yikho sokuzakhangelwa ngujaji i-issue ye-fairness ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi nxa abantu besebenzelana bekholisana imali kumele kube lokuthi lokho lokuthiwa ngesilungu yikuba fair.
Ndibona uhulumende ezithola naye ezinye izizathu eziqinileyo ezokuthi aqhubekela phambili ngalokhu afuna kwenziwe kubodokotela.
Kuzima. Ngoba esikuzwayo emaphephandabeni ukuthi iholo labodokotela zele liphansi kakhulu. Nxa esikuzwayo kuliqiniso ukuthi uhulumente uzaba sebunzimeni ukuyakupha ubufakazi obuthi bona odokotela ngibanika imali eyeneleyo ukuthi banelise ukuya emsebenzini. Ivele yaphambaniseka ekuthini odokotela sebephume kunkulumo ade belazo ezeholo. Uhulumende aye phambili lalaba sebesele aye kwenza isivumelwano. Bekumele uhulumende abone ukuthi nalaba sebephumile kuthi ukuthi kulento abangayifuniyo. Inkulumo zonke ezeholo kungavele kuphume abanye liyama. Ukhulunywe labo labo baze bavume ukuthi hayi sesiphendula indaba yethu le sizathiswa nathi ukuthi ilungiswe. So bengakutsho mina ukuthi uhulumende kumele abuyele ayikhuluma nezisebenzi zakhe ngendaba le.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda ingcwethi ecubungula ezemithetho ephathelane lezisebenzi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Yebo 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 Tsakazo mohle lo ngumike hobe weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlaziya inhlelo zikahulumende zokuthuthukisa umnotho kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku. Lezi nhlelo zilakho uguqule isimo somnotho elizweni na. Nxa lifisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma enkundleni eFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wele Hong Kong uCarrie Lam ubike ukuba ulakho ukucela uncedo kwele China ukuze kuqedwe kungahlaliseki okuhlasele lelo lizwe kubangelwa ngabacatshangisela befuna umbuso okhululekileyo, kodwa uphange wathi ulethemba lokuthi abantu belizweni lakhe bazazilungiselela okuhluphayo kungela kungenela kwabaphandle. Intatheli zindaba yephephandaba lebulenjini ele Defense One elilova indaba eziphathelane lezomvikela usemangalele uhlangothi olubona ngokungena kwabantu elizweni olwe Department of Homeland Security emthethwandaba. UBen Watson wenze lokhu ngemva kokuhlukunyezwa isiphathamandla seCustoms and Border Protection esilindweni sendizamtshina eseDallas Airport esithi ulova indaba zamanga. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe ayenziwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osobubangele ukuxonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo ezitolo osokufike kusibanga esifana lesomnyaka ka-2008. Kwamanye amabhutsha inyama eyisisindo se-KG elilodwa nje kuphela isithengwa ngemali edlula iholo lezinye izisebenzi. Kuthi intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwela phose maviki wonke okwenza intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke. Umfundisi Ray Motsi wesonto yeBaptist Church uthi okunye ukwenza kube nzima ukuthi amazwe aphetheya ayiphathisa ilizwe ngoncedo lokudla kawasaliphathisi ilizwe njengakudala osekuthiye abantu abaningi besendlaleni.
Okwakhathesi akula ngaphandle kokukhuthazana nje kuphela ngoba labo abantu besonto bayalamba vele akula lutho kathesi vele lezi nsuku kasisathole uncedo oluvela ngaphandle njenge isikhathi ezidlulileyo. So nakathesi vele kuyahlupha babethwanya vele abafundisi babayenelisayo ukuthi bancedise amalunga ebandla kumbe abantu abadubekayo nje. So vele hayi akusela usizo olunjalo. Hayi kunzima mnomzana vele ezindaweni eziningi umangoyi ulele eziko.
Omunye umama wakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi intengo isikhwela okungaqondakaliyo.
Hey umama unzima kakhulu khathesi ngiphuma ebudgeting isikhebo ngithenge last week i-KGB 28 namhlanje ngithola isi-45. So ama-prices akhona vele aseqansa kakhulu and lathi asisakwazi ukuthi khona kuzazokuphelele ngathi ngoba khathesi langazi ukuthi yena mhlawumbe engxenye ule mali yangaphandle zathini ama-rates vele awile phansi ngoba khathesi I think ikheni isiya kupha about 165 i-transfer kumbe 100 bond i-cash. So ama-rates akhona yalalokhe phansi but ama-prices lokhe ekhwela ngokuphela kambe sebengisithenge nge-Friday namhlanje ngikhuluma nje. So i-KGT $45 from 28 so kukhwela kwakhona sikubona lathi kungekho justified zomchova nje ngikhuluma nje izolo uqanise ntambama waba ku-$5 isuka ku-$4 la ngazizama ukunegotiata vele abasavumi labo ngoba bakutshokthi labo ifuel isiqansile kakhulu imali yabo iphelela ku-fuel.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi okungaba kubangela ukukhwela mahlayana kwentengo ukuthi ilizwe alila okunengi okungathengiselwa amanye amazwe ukuze kutholakale imali yakwamanye amazwe i-foreign currency.
Imbangela yokuthi njengelizwe si-relya kakhulu nge-one product esiyithengisayo igwayi. Nxa isizini egwayi ingaphela uyabona ukuthi udubo lwama-US dollars luyaqala futhi abantu bayabengelawo ama-US dollars ngoba si-relya nge-one product esiyithengisayo. Uhulumende aloba afake izimali ku-industry ukuthi avuselele ama-industries ukuthi sibe lokunye okuningi esingakuthengisela phandle kwelizwe ukuthi sibe lama-US dollars. Uqonga kwentengo ukuthi abantu bayabefuna ukuthi bathenge kodwa bayabengelayo imali ngoba ama-price amaningi angikhona aphekwe nge-US dollar. So uqonga kwe-US dollar emsikeni lapha yikho okubangela ukuthi intengo layo ikhwele ngoba into eziningi esizisebenzisayo zivela phandle kwelizwe. Thina asila esikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi sibe lenzuzo eyama-US dollars.
Ukuqonga kwentengo sokubangele ukuthi okunye ukudla okufana lesinkwa kungasatholakali lula. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi kumele ilizwe lidinge amanye amacebo okuvuselela umnotho ngoba enziwa kathesi esehlule. Izakhamizi zePlumtree eMangwe leBulilima zivika ukuba zibhekane lobunzima kwezempilakahle kulandela ukungamanga kuhle kwesimo sezomnotho elizweni okunengasikuzweni kwaAnastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeMangwe leBulilima zikhala ngokuba seziphila nzima kulandela ukusilela kwemithi lamaphilisi emakilinika lezibhedlela osekudala ukuba bazithengele leyo mithi. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngalesi simo sokusilela kwemithi.
Esibhedlela lapho esikhona endiweni imithi akudla akusokushota, sila abantu bayagula, ufika kuthiwe khona hayi akusela mithi. Amaphilisi abantu sebeqalisa kuthiwa bezithengele amaphilisi ezindaweni lapha abazengazuza kumbe belabantwana kuthiwa kuthi abantwana be-South Africa tshela lini belithengele kakusela mithi ezibhedlela sikwazi ukuthi kuhamba njani.
Umlisa uMagcuba futhi ezimnyama umnumzana Innocent Mdlongwa uthi lesi simo sesidala ukuba abantu babanjwe ngamandla ukusebenzisa imithi yesintu.
BP
there's a shortage of BP medicated tablets, and it causes some people now to resorting to traditional medicines to try to care for that because of unavailability. And at the time when they are available, they are very costly to some of those not working. It is very
UNkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe ku-Ward 13 uthi abasalutholi uncedo lokwelatshwa ngemfanelo ezibhedlela.
Lokhana kusesikolo lesibhedlela kubuhlungu ngoba esibhedlela asatholi amaphilisi, sesiswela imithi. Singabantu bamaphilisi, ama-BP yini kodwa amaphilisi asiwatholi.
Okuphinda kwengezelele inhlupho ezibhekane labantu balumango abelatshwa esibhedlela esikhulu eseplumtree esikahulumende yikuthi odokotela basakhalele umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo njengabanye babo abakobulawayo laseHarare. Ngimele iStudio 7 iseplumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezisungule isiphala sengwalo i-library eNtulula Primary eCholocho. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Bavezela umhlatha abafundi lezakhamizi zentulula ngemva kwalesi sipho esibachiye bengelankani. Lesi sipho senqwaba ezingwalo, amakhompyutha, i-television le-DVD player sivele enhlanganisweni yesibane sethu Community Learning Group esisungulwe uNkosazana Sibeka Bisibanda nomngakhe umnumzana Wanda Ncube abasebenza kwele South Africa. Kodwa-ke uNkosazana Sibanda yena owafunda kulesi sikolo uThomalayitsha abadabuka kulindawo labo bafaka isandla ngokuthwala lezi mpahla zisuka kwele South Africa kuhelambatalo.
Ubone kufanele ukuthi silethe izinsiza lapha esikolweni ezizancedisa amatitsha ukuthi ukufundisa kwabo kube lula. Indawo yakithi ilamaloli literacy levels, so sikubone kufanele ukuthi silethe lokho esikulethileyo ukwenzela ukuthi sipromote literacy.
UMasibanda uthi ukusweleka kwezinto ezikhuthaza abantwana ukuthi bafunde kulindawo sekubangele ukuthi abaningi bengaphuthi izifundo, kanti abanye babalekela kwele South Africa lapho abagcina sebesiba izigebenga njengoba beyabe bengafundanga. Lezi zipho zijiye abantwana bakulesi sikolo bejabule kakhulu kwazise iningi labo uzabonga ukuqala ukusebenzisa ikhompyutha. Omunye wabathabe kakhulu nguPetronella Ndlovu ofunda uGrade 6.
Esikolo sethu ngibone ilibrary elamabhuku amaningi lapho esabe sifundela khona ezinye izinto esingazaziyo. Ngabona le room elamakhompyutha lapho esabe sifunda khona amakhompyutha. Namhlanje nje ngabona le nduna engakaze ngiyibone. So ngisiyababonga abantu abesifane sethu basincedile ukwenza ukuthi sibe lekusasa elihle esikolo.
Usobhuku walendawo umnumzana Zenzovu Ndlalaye uthi uswele imilomo yenkulungwane yokubonga.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abezimota ezithwala abantu besuka emalokitshini besiya enzikini yedolobho bakhwezelwe imbadalo yokugada. Umthethwandaba weLabour Court lamhla unqume ukuthi kufanele uhulumende anikeze ezinye izizathu eziqinileyo zokuthi odokotela bakhalalelani umsebenzi. Igama nguChris Gande lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.